ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo sekholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Inkosikazi Linda Moyo ongumzali wakobulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo, abantwana sebeyaqala futhi ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki. Abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphi isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpilakahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe lesokuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakobulawayo unkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba ye-feeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Ngale ndaba le-feeding mina ngizazikhulumela mina ngedwa ngokwami, ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokhu nxa kudliwa kuyabe kuvele ku-prepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala, kodwa lokhu bakudla sokunjani abantwana? Kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani? Kuphekwe njani? Hayi, mina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu, ngaze aphiwe ka-one ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
Unkosikazi Zandile Zulu, olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumane, uthi ukhathazekile ngendaba ye-feeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye le-school fees, ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile-stress ngendaba yoku-feeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu yikuthi imali le yafakwa ku-school fees. Yethu abantwana bayadla ukudla kwangkhona, asikwazi ukubana kuhlanze okungakanani. Umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothishakade abalidlayo lile mpehlane, wanjela ngothishakade alidlayo alifakwanga ngamafutha, aliyabe lingelasawuto. Why imali le ivele ingabi separate? Umntwana kube yithi abazali besikhethayo futhi sibhadale umntwana edle, kumbe futhi singabhadali umntwana engadli, because khathesi kule kholera lesi yothi ukudla kokonoku kuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona wedali isikhalazo esikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba olabantwana abafunda ezigabeni ezijiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo, ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisi indaba ye-feeding leyi ngoba i-feeding leyi ilamanye ama-charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le-school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti yona leyo feeding ithutsha ngaphi, njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafutini bahambe lazo. So kutho ukuthi each and every hour bayabe kufanele badle something. Each and every hour kuyakufanele bedle okusezikafutini, okunye badle okulokho kuba kunikwe isikolo. So imali yangikhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu, iphezulu, and futhi thina asiafford. Uthole ukuthi ngabe kuthiwa bavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale, ongafuniwo ayekele, kube nje yinto umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini, bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathi ntambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.